So we see card descendaba ku VOA Ndebele.
Linga elivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 27 tulikazi 2020 ngo Chris Gande endabeni zethu lamhlanje iziphathamandla zikamanisipala wakobulawayo seziveze ukuba kulamalokitshi amane ayiwo alenani eliphezulu elabantu abalegcikwane le-coronavirus.
Asisakwazi ukuthi amagazi lawa ngaweqiniso kumbe ngamanga, kodwa lokhu akutho ukuthi sithi abantu bengazilandeleli impila kahle yabo, kodwa amafigazi lawa hayi mangedwa angiwakholelwa sithi ngaweqiniso ngoba igovernment yethu ihlezi nje lingazitheli izinto zesinto esikhathini ezinye.
Ilanga eliqoqwa umbhikitsha phezu kwenkohlakalo etheswa iziphathamandla zikahulumende lokuthi ibandla lezanu PF lisuke embusweni selizafika. Kuzahamba njani ngalelo langa?
Umhlaka 31 engingakutsho ukuthi kulilanga eliphele imbuzi kakhulu ebantwini ngoba laba ababebeyi bahlanganisa le ntanga lemezela nalo-ke ngifele ukuthi kufuze kubhikishwe mhlaka 31 banikeze ihulumende le yothuku ihulumende engisabiyo ukutshala ukubulala abantu isikhathi eside.
Silembiko yenu balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Iziphathamandla zikamanisipala wakobulawayo seziveze ukuba kulamalokitshi amane ayiwo alenani eliphezulu elabantu abalegcikwane le-coronavirus. Amalokitshi la ngathi iCowdrey Park, Magwegwe West, Nkulumane lemganwini. Kodwa akuvezwanga ukuba amalokitshi la alabantu abangaki abalegcikwane leli. Lokhu kuza ngesikhathi ugatsha lwezempilakahle lusithi inani labantu asebetholakale belegcikwane le-coronavirus elizweni jikelele sebeyinkulungwane ezimbili lengxenye 2,512 labulala abangamachumi amathathu lane 34. Idolobho lakobulawayo liyakhokhela kwasebebhubhile bebulawa ngumkhuhlane we-COVID-19. Sixoxele sakhamuzi sakobulawayo unkosazana Tendai Luba Masocha oyisiphathamandla njalo sebandla le-MDC Alliance ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Amafigazi siyawananzelela sili ukuthi ayaqansa umkhuhlane njalo siyavuma ukuthi ukhona njalo abantu sebesloko sibakhuthaza ukuthi bahlale bezivikele ngendlela zonke abangenelisa ngazo. Kodwa okusuka kusimangalise njalo kusidide ukuthi kuthe abantu beqalisa ingane bayakhonona kakhulu ngi-corruption ikakhulukazi yona leyi ekunyamalala kwezinto ezadonethwa ngamanye amazwe ukuthi kuncedisa abantu be-COVID. Amafigazi angikhona lawo aqalisa ukuqansa. Asisakwazi ukuthi amafigazi lawa ngaweqiniso kumbe ngamanga, kodwa lokhu akutho ukuthi sithi abantu bengazilandeleli impila kahle yabo, kodwa amafigazi lawa hayi mangedwa angiwakholelwa sithi ngaweqiniso ngoba igovernment yethu ihlezi nje lingazitheli izinto zesinto esikhathini ezinye. Asisabathembi ukuthi amafigazi lawa mhlawumbe afanana nawezeki ama-election kumbe kosokusenzakala kahle, asisakwazi ngoba bathembakalanga.
Siyabona ukuthi abantu bayaminyana bayaphithizela nxa besetown esinye isikhathi bedinga la mabhasi ukuthi baye ezindlini. Manje khonoku kubona njani ukuthi akusoze na ukumemethekise kakhulu igcikwane leli?
I-government naleyi eyiyo khona kathesi le eyiyovele isinyondezela esihlukumezelayo. Okokuqala kwakhona mnye wethu izibhedlela kulamadokotela kulamanini kubulala abantu nge-COVID lokhu. Okwesibili mnye wethu kungahamba ivili emakhono kuloko abakwenzayo kuzama ukubopha abantu ukuthi uthini kunqatela ko-curfew. Mina ngibona ngani vele akuncedi abantu bahlezi beminyene sonke isikhathi. Mina ngikhatha ikhombisa ukuthi ngenzi yethawuni vele ngihambanini siminyene lokhana ukuthi vele ende bayazi la ma-sanitizer lawo kumbe abakhona ama-EVA yodwa akusela sanitizer kuzubukho lokhana ababekutsho ukuthi izubukho izabipreyo abantu bengena akunato enja. that is absolutely nothing like that. You want to know what the government is doing? She is a manga, a pian, a manga.
Manje ngokubona kwakho kuyini okumele kwenziwe ukuze udubo lolu lungani luyeketheka ikakhulu ekuhambeni lapha i-public transport?
Mina ngithi nxa ngikukhangele kuyafana abavulele ama-public transport abavezele bechuva imijova yonke kungabi umuzi ubukho yedwa egovernment umuntu onkenele kuthwala umuntu kathwala umuntu ngoba kuvele kuyafanana abantu bayadubeka bahlukuluzwa ngabiziyathathu. Uthola ukuthi abantu babe congested bese besuka ezindlini ebusuku behlangana lezingozi zokubanja inkunzi. Izimoto abantu baphakile ezindlini abangakwasikanceda abantu abathwalelela sezindlini zabo. Kodwa igovernment liyefaka imithetho engaqondakaliyo engancedi labantu abayibuza.
Unkosazana Tendai Luba Masocha isakhamuzi sakoBulawayo njalo eyisiphathamandla sebandla le-MTC Alliance. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Eliqoqwa umbhikitsha phezu kwenkohlakalo etheswa iziphathamandla zikahulumende lokuthi ibandla leZANU-PF lisuke embusweni selizafika. Ngapha emazweni aphetsheya lakho izizalwane zeZimbabwe ziyaqoqa ukubhikitsha lokhu kuzigodlo zabameli beZimbabwe emazweni achiyeneyo. Kodwa kulembono ehlukileyo ukuthi abantu bazaphuma yini ngobunengi ngoba abanye bathi lokhu ikucitha nje isikhathi. Kuthi abanye bathi kukhanya sokungenele isandla sexuku lebandla leZANU-PF elaziwa ngokuthi yi-G40 kulolu daba. Abanye njalo ngabathi igcikwane le-coronavirus yilo elizenza ukuthi abantu bengayi ngobunengi kuyatshengisela. Sixoxe lolwela ilungelo likaZulu umnumzana Josephat Mzacangulube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Umhlaka 31 engingakutshoyo ukuthi sulilanga eliyingozi kakhulu ebantwini ngoba laba abasebenzi bahlanganisa lelilanga lelimemezela ngalo-ke ngifele ukuthi kufuze kuphikitshwe mhlaka 31 banikeze ihulumende le yochuku ihulumende engasabiyo ukutshala ukubulala abantu isikhathi eside yalungisela kakhulu ukuthi kungaba ingozi ukuthi labantu sebengabalimaza abadube babula. Into engiyibonayo nje engingayitsho nje ebantwini ukuthi okusizwa ngehulumente leyo ukuthenga isikhathi sebephila nje esikhathini sokuboleka babolekile nje isikhathi into leyi izazidubukela abantu nje nxa bengayi kungenzeka bangazihluphi ngokuthi bathi baphikisana bangene kokula ngoba abantu laba into ekhona bayesaba ukuthi baphina mbuso ngabalimaza ibindlokubulala bangabulala bezezama ukwethusa abantu bayesaba into enkulu abantu abanganazele ukuthi impi enkulu phakathi kweZANU-PF into enkulu abantu ukuthi bayesaba ukuthi njengomongameli yazi ukuthi nalo umbhikisho ungaqala yiumbhikisho ongamkhupha ngoba abanye bakhe abangathabanga bangasebenzisa khona lokhu ukuthi babhikishe bamkhiphe ngoba into abantu abakuze bayinanzelele ukuthi umbuso lo vele sukuyela khona kuqala ku-2017 okunje sikhathi ukukhitshwa umgaba ukuthi abantu abaphakayo abantu abanikazi bezano amasosha njengoba ngatho amasosha kawasamfuni ngathi amasosha gqoma amancane ngisho abakhulu bakhona babona ukuthi or sebangcolisele ibizo leZANU-PF ngendlela enhle ezenzakale ngayo. So nakathekisa abantu bazalimaza nakathekisilile lo mbhikisho khona thina amasosha agqoka ZANU-PF mascot nasinokuhamba i-system. So into ekhona abantu abalimuka ukuthi into leyi ilabanikazi i-demonstration yaleyi isiyayijekile yikunganazika nto baningi bayifuna i-demonstration kodwa kabafuni ukuthi bathi ZANU-PF mascot ngoba bayakwazi ukuthi kule G40 futhi iphendike izoqhubeka ngeZANU-PF.
Ukuthi kuzaze kudubuke nini njengokutsho
kwakho? Lokhu kuyaduka khonapho. Into kuzuze ube yazi ukuthi kathesi izigama seziziningi engingakusho ukuthi izigama seziziningi even kulibhakede lamanje elibhoke izikhala eziningi ukuthi awungeke wafika ungeke wasuke emfuleni efike endlini lokhu kulamanje. So into leyi bona kodwa izaduka bona bodwa bona bodwa even from army or police izaduka yona yodwa khona ngale kusukele khona ngale kinoba ukubhandisha inyoka sibhandishwe kaningi inyoka leyi silolaka olukhulu kakhulu laphela umakhoni yabulala.
Umnumzana Josephat Mzacangulube ngolwela ilungelo likaZulu. ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje, ukubotshwa kukamnumzana Jacob Ngarivume obikwa nguye obeqoqa umbhikisho wangolwesihlanu ngokunye okuzabangela ukuthi abanye besabe ukungena ezidaladeni. UNgarivume ubotshwe ngeviki edluleyo kunye lentatheli izindaba ezimeleyo uHopewell Chingono besetheswa icala lokutshotshozela umvukela. Kodwa lokhu kusolwe ngamazwe angentshonalanga amaningi. Sixoxe lesiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ikhona ukukhulunywa ngezindaba asinto eyalisha. Kodwa into ekhona le ngiyibona isikhathe lesikhulu lesi bathi ikhani ngikhuluma lapha ezindaba kube bona sokungenile. Futhi babona abantu bebanze ngumkhuhlane we-COVID-19 obhurule besifazi abanye sebelahlekelwe izimpilo zabo. So ngakho nokunqa ukhangela kona kwami ngibona ngathi ukuthi sizibizwe ngokuthi izinto zakhe ukufaka engozini ephindiswe le abantu abakabengene ikhangela lo mkhuhlane uqala ngoba lo mkhuhlane omkhulu sibona ukuthi ubhizi sibona ko UK ko Italy Spain ko America kodani akubona ukuthi lezi ilama health factor ukuthi angani angcunyane njalo ahlangene pho ke thina abantu lapha ethi ngalolu thuka ukwanisa na
ye kodwa sizwa abanye abaqoqa ukutshengisela lokhu besithi bona bazayenza lokho okuthiwa yi-social distancing begqoka ama-mask njalo bengahambi bebuthene ndawonye. Ukubona njani lo?
Ngikhuluma lapha ngisebenzise emuye futhi ibhuru othile ngomkhuhlane onalowo futhi. So into yakhona le ikusuka yesabiso ngempela sibi asonto ekudlala ngayo le.
Umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezanu PF ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Manje kesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo awalamhlanje. Iphephandaba leHerald lithi amapholisa asezaqinisa imigoqo yokuvimba uZulu ukuthi angene enzikini yamadolobho amakhulu. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthi incwadi ezizavumela abantu ukuthi badlule kuma-roadblocks kuzamele zibe lemininingwane ejulileyo njalo kube lesandla kumbe isignature yomphathi wenkampani lapho umuntu ayabe esithi usebenza khona. Iphephandaba le-Chronicle lithi kulabafundisi ababili ababotshwe edolobheni leGwanda besetheswa icala lokwephula imithetho yokwenqabela igcikwane le-coronavirus. Phansi kwemithetho le kumele abantu bengedluli amachumi amahlanu 50 njalo kumele kube lemithi yokuhlamba izandla lomtshina wokuhlola isikhudumezo somzimba i-thermometer. Iphephandaba le-Daily News lithi kulequku labantu abalichumilane kade behlome ngemibhobho abangene ngamandla esibhedlela se-Trauma Center eHarare batshaya odokotela labongi cede bahluthuna incingo zama-cellphone lama-laptop babaleka. Konke lokhu kubanjwe kumfanekiso kamabonakude oqophe okwenzakala esibhedlela lesi. Ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumela nge-WhatsApp.
Nganibingelela basikazi Studio 7 sibonga kakhulu umsakazo ukuzwa izindaba mina ngila South Africa. Nazo kunento thina esingayitholi kahle sifuna ukuthi sichasiselwe kahle. Masimamela uhlelo noma kulabo abantu ababekhuluma mayelana nabantu ababuya eSouth Africa bethi bona ibona babuya lo mkhuhlane. Yazi kuyasimangaza ukuthi ngempela baneshow babebetestiwe labo bantu bonke laba ababethwa babalekile kuma-quarantine. Babalekile yini babetestiwe yini batholakala ukuthi ngempela yibo labantu banegciwane bavalele endaweni yabe ubodwa na ngoba leli gciwane abantu bengabe besola abantu abavele eSouth Africa akusiyibo abantu abavele eSouth Africa ababamemethisa igciwane eZimbabwe nisho ukuthi umhlaba wonke lo jikelele abantu benawo kumkhuhlane lo ubhukile kanje abantu abeZimbabwe bamemethisa umkhuhlane lo wonke endawo. Why abantu beZimbabwe bengabambani ngabantu bakubo bebonisane ngendlela bengabe basola bebakhumba ngemini bethi yibona abaletha umkhuhlane uma kungasibo nisho ukuthi iZimbabwe bengeke itholele umkhuhlane njengoba kuthiwa umkhuhlane osemoyeni bengeke yini iZimbabwe ithole umkhuhlane na plus abantu abamele beblenywe ngumkhuhlane uma singabe silandela abantu laba lapha kwaqhamuka khona umkhuhlane eChina yikho lapho kumele abantu besole khona thina siyizakhamuzi singabe sikhumbana ngomunye ingani thina manje abantu abavelele eSouth Africa thina esinomkhuhlane umuntu obonakale eSouth Africa uyonomkhuhlane.
Ngiyabingelela kuma Studio 7 linjani lonke khona ngapho. Ye, lami ngicela ukuba ngifake umbono wami. Ngidinga ngifuna ukubuyela khona phana ku 1980 thola independence. Ukuthi kadingaphi zaphu eyayiyo yadinga elomkhokheli wadinga independence. Isukumele phezulu ifake inkulumo yayo ku-Britain, u-Britain imfake phambili ibe ngiyo yakhokhela ilokhu izinkulumo zonezi ubana sicela independence eyifuna unkomo ayisinikanga ngoba yayicina sizikhethela yona uhulumende wayifunayo ihulumende engayisiyo elungileyo unkomo akazange afune uhulumende yokubulala abantu kafunanga ihulumende edilize amabhizinisi kafunanga ihulumende edilize amafama amhlophe wakhuluma wathi nana khona umuntu ngumuntu echasisa ukuthi ungakhethelelo loba lishona loba lindebele loba likhiwa wazothi lend to the people wayesithi umhlaba ebantwini bonke kungakhetheleki ukuthi ngonjani kusikelwane okwanisa ukulima elime what is think big kumele sicabange kabanzi ukubana size sibone ukuthi nana khona okungasincedisa ikuphi cela izaphu ayichumayele ilizwi lika Joshua Nkomo lidunyiswe kubo bonke besondele ebantwini sengathi uNkulunkulu onika ukubekezela lokuthu lenkuthazo engalipha umoya okumanyana phakathi kwenu lapho lilandela imilayo kaJoshua Nkomo ukuze uthi nganhliziyo yonke langomlomo munye lidumise izaphu ngoba ikhulumende khona yakhethwa Margaret Thatcher ayikhethwanga ngabantu. Ngiyabonga kuma Studio 7 lani lonke bantu ngicela kubana ngizwe ukuthi ungahlabezulu uthini yimi uginyithole umpofu
Yes, salibonani bantu beStudio 7. Ngiyalibingelela mina ngudle yakhe. Khuluma ngikhona apha eZimbabwe. Ngiyabezwa abantu bathi bafuna ukutshengisela mhla ka 31. Leyo ikudlala ngempilo yabantu ngoba iCovid-19 iyabulala kayinceke. Laba bafowethu abasijojozela basemazweni bathi ye mina ngakho uyehluleka ukuthi bona bahambile umntana kule uniform yala zicathulo. Kati vele ungakwanisa ukukwenza ngaso sonke isikhathi. Othi umnankagwa kaphume, umnankagwa uyaphuma ngo-2023, isikhathi sakhe sesiphelile, mali ngasamfuni. Okwakhathesi lichitha isikhathi madoda, buyani sisebenzeni sonke. Abanye libalekele ukuganga ekhaya lokusela, selisiyajojozela likhatshana, lisenzela ukuthi kufe thina. Lina lokho liphila, lisale libe liqhubeka ngokuganga kwenu. Lenzela ukuthi abantu balibathume bafe, selibuya lina selikontinua ukuganga laba bantu sebeshiyanani lengqondo. Phandani lokho elikuphandayo. That is a panda kona panga ndlela esiphila ngayo.
Salibonani, salibonani Studio 7. Yeah, okhulumayo uMathemenkai. So bengithi ke ngabe iZimbabwe yonke siyabona ke thina ngapha ngoba baningi abantu abakhulekayo ngapha eZimbabwe la. Ake sikhulekeni, sikhulekela umkhuhlane. njani ungakhethelekile ukuthi umuntu ukhule kaliphi ibandla laye okuleliya lakulokulwa kuleliya kabona ukuthi uyeme emthandazweni ekhuleka sikhulekele umkhuhlane i-corona phela ngoba izinto zonke lezi zalotshwa ukubana nxa abantu sebephakathi kokona unkulunkulu ukhona kulethayo khathesi ungakhanyela ilizwi lenkosi thina esikhulekayo selisiba lilutshwana abantu sebebhize enkanukweni zomhlaba ungaya lapho kugidwa khona amakatali kufica kungalandawo uye emabhoreni kakulandawo ubusukhangela ke ngapha elizwini lilutshwana ilizwi abantu abaliphetheyo kanti labo laba abaliphetheyo futhi sekulabafundisi abahamba bethathela abantu izinto zabo khonokhuyani unkulunkulu kakuthandi sekulabafundisi futhi abakhuphisa iminikelo emkhulu kakhulu ebayangeni abantu bethole ukuyanga kodwa umfundisi uyakhuphisa inkalakatha zezinto khonapho zinyamalayo lezo zinto kazibonakali ukuthi ziyanga yena sezabonakala ngokuba yisikhulu isisu sesila intamo siyi-round senguyodlayo hatshi bo hatshi bo unkulunkulu yikho elethe izinto ezikanje lokuthi sikhuleke futhi yikho evimba asilamandla okukhuleka ngoba thina vele sibhizi ngokudla ngiyabona
Sanibonani maZimbabwe amahle. Hayi mina hayi. Into engihluphayo kakhulu ehlupha umoya lenhliziyo yami. Izanu PF umnangakwa te uhulumende wakhe. Hayi phakathi kwe-COVID-19 le uhulumende weZanu PF usibonisa ubunzima. Mina ngokwami umbonisa ubunzima. And then thwele nzima shua. Vele akulanto engicabangayo. Ngaphandle kokuthi ngizibuze ukuthi kuzaze kuthini nxa kutheni. Cause hayi vele angiboni kuhle la. They are taking advantage of everything during this COVID-19, Belokwe City COVID-19. Na iyo vele problem. Angila manye ma problem. Ani nguti ngati I problem liana la. I problem ekwana mnangako and his government. Kupela.
Bonani bantu bakithi njani ngezindawo hayi mina ngilokumangala lokudana okukhulu kakhulu ukuthi izanu PF izuyalela embusweni kuze kube nini ngalendlela unyawo lolu ohamba ngalolu hayi bantu bakithi okunye mani yazi ezibanga abantu bathole izimo kambe ungasamela ukuthi bona kukhulunywe into nampa ababalisi bayalokufakela imali namanje ama doctors ayalokufakela imali namanje ama nurse ayalokufakela imali kodwa ababhizi bawatshontshana lezi mali shuku zonke bona akukho umuntu obaphayo kanti zona iziphathamandla zeZanu PF wayezingabotshwa kube le jele eleZanu PF bonke kula muntu right phelapha onke ngamasela wonke kula muntu ngelacala kula muntu ongabulalanga muntu wayebengabotshwa bona kodwa into encane ucabangela umuntu ukuthiwa ujojozela udlakela sekumele avalelwe kodwa uyabona ukuthi umbuso lovela ukukhathana nokulungisa ilizwe ilizwe lezibaku ngeke lilunge ngeke laba right ehlobo kusasele abantu bezanu PF labo kuka manje kuvalelwa abantu ezindlini abantu abalagudla abantu impuphu bazayithola kuphi abantu phela kabatshontshi njengamna ngakho obatshontshela izimali angithi abantu vele batshontshela izimali abantwana ezimali bonke ngabayanga ngenxa kamnankako abazama ukutshela umnankako lo angene esikolo ayefundela ukuphatha abantu ilizwe kalila president leliya ukukhatshana lokuba upresident isaila leli
salibonani basakazi nabathandi be-studio 7 lona okhulumayo ngugift sonduku umfokandlovu laphana eplumtree endaweni yakogamba basakazi yazi bemfuna ukuthi ngentshele abalandeli bezanu enyinto abangakaze beyitshelwe ngumuntu ngibazame nje mbaphe enye information abangayaziyo bakwazi nje ukuthi kulandela izanu PF ufana lomfazi lwana othanda iabusive boyfriend iboyfriend liyana ebuya imzalise isuke lapha imdamba imchiye esalisokola lomntwana iminyaka leminyaka iyobuya futhi after 5 years ibuya imncenga ncenga ithi hayi uyabona manje mawangangiphi ithuba siphinde sibuyelelana unyenzele enye ingane ngiza kuphatha kahle ngiyikhuli nginakekela ingane umfazi lo wayevuma imithi simchiye futhi ibuya after 5 years iyona lento yenziwa izanu iyabuya every time ibathembisa ukuthi hayi manje sizalenzela lokhu lalokhu ibaphi izimali okwaleso sikhathi kuphela ibancenga ngamaswidi bona abantu labo beqhubeke beshaya abantu behlukumeza abantu isuke lapho iyabadampa ibancenga kuphela ngenxa ngama-election ukuthi behambe ibancenga ngomumbo lani from there iyabadampa iyebuya futhi after 5 years isizobancengancenga ukuthi hayi manje imali ngasivotela sizayenza lokhu lalokhu kodwa i-40 years yonke ingakazi bayenzele lutho so abalandeli bezanu nje kufana nalalo umfazi nalola othandana leli abusive boyfriend so nzama ukuthi abantu bezanu PF ababe wise bevotele amanye amaqembu nothi izanu PF ngiyabonga ngokuhlala zethembisa
lawo ke ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngesikhangele esivela ngapha kwelemelika ngamafitshane, igcikwane le-coronavirus lokhu limemetheka ngamandla ngapha kwelemelika. Sokulabantu abedlula izigidi ezine, 4.2 million, asebetholakale belegcikwane leli, kwabhubha abafika phose inkulungwane ezilikhulu lengxenye, 146,927. Idolobho le-Texas ngelinye lamadolobho alenani eliphezulu kakhulu elabantu abalegcikwane leli. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leli, umnumzana Raphael Mthombeni, ukuze sizwe ukuthi kuhamba njani.
Hayi, nxa ngisithi ngiyakhangela lapha baba, mbona ngathi umkhuhlane lo owegcikwane leli le-COVID lapha e-Texas ayi usukhwele kakhulu sibi. Kusho ukuthi ngezindlela kufana lokuthi sesingathi siyavuna lokho esakuhlanyelayo. Ngoba ngiyakhumbula si ungibuza umbuzo ofanayo inyanga ezimbili ezintathu ezedlule, ngikutshela ngisithi mina hayi lapha eTexas thina asivalanga lutho. Kungathi kuvaliwe, kungathi kakuvalwanga. Ufanana lo muntu ovalile ihlwe lodwa, kuthiwe valana amehlo navale lodwa eliye lisale likhangele. Lokuvulwa kwakhona imisebenzi yakhona, kwavulwa futhi masinya masinya khonapho, ugavana wakhona kazanga vele avale lutho. Abantu yibo abajojobalayo nje bethuswa zinyuzi, bethuswa yilokhu, bahlale ezindlini okwamavikanyana wona lawo. Babe bephuma futhi. Kodwa ke eqinisweni kwakulokhu kuhanjwa nje izimota ziphithizela, business as usual. Ngalezi yani insuku kuthiwa eTexas akulalutho. La ma-district la mancana ngaphandle ngapha akulalutho. Baphonga ukukhuluma nje ngokuyiflu nje lakho kuzadlula. Manje sekungathi sesivuna khonokho ngoba ukuphithizela khonokuyala. Yeko sokusenza ukuthi abantu bagule kathesi. Usa-celebrate ama-holidays wonke la ekhona ngaphambili. Labor Day, Independence Day, hlangana kwadliwa. Phela thina singama-cowboys. Yeko ke, ayi mina mbona ngathi sibili, uphezulu sibili kakhulu ukuthi sekusesabeka. Ngoba lathi sinje silabantu esibaziyo abagulayo. So engakutsho ukuthi umkhuhlane eTexas kuyistate esiphezulu sibili kakhulu emkhuhlane.
Umnumzana Raphael Mthombeni, sizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leTexas, ubekhuluma ecingweni ekhona le eTexas.
Zangwashela, mbona ubekazi ukuthi wena uzangiphekela, mbona ubekazi ukuthi wena uzangithuthusa. Isikhathi siside, iminyaka idlulile, usithando sami ayikho omunye, ngakuthanda ngimncane, sikhule simunye. Usithando sami ayikho omunye, nyakunganywa baby, you drive me crazy. Be my lady, umhoboretika. I like the boy when umthanda ngakhona, the way uyenza ngakhona, la uyabona. You look so pretty njengelanga liphuma, ngawe baby yabo lova bayachuma. Ngiyafuma vele mina ngizofa nawe, ungathi ngiyakugqila, I'm serious.
Sigaga Mgqibi uhlelo lwanamhlanje uthi sikhangele ezinye zenhloko zendaba zalamhlanje. Iziphathamandla zikamunicipala wakobulawayo seziveze ukuba kulamalokithi amane ayiwo alenani eliphezulu elabantu abalegcikwane le-coronavirus. Ilanga eliqoqwa umbhikitsha phezu kwenkohlakalo etheswa iziphathamandla zikahulumende lokuthi ibandla leZANU-PF lisuke embusweni selizafika. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.